So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Sangana kweze kuseni mthwakazi ngolwesibili mhlaka 25 kumfumfu 2022 igama ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, umsakazo we-Voice of America usola ukufakwa kwentatheli izindaba ze-Studio 7 kuqembu le-WhatsApp elibunjwe ngabakhanya besekela iZANU-PF abazibiza ngokuthi Journalists for Economic Development kumbe Journalists for ED. Umongameli Emmerson Mnangagwa namuhla uzakhokhela umkhankaso wokugqugquzela ukwesulwa kwezijeziso zenotho ezetheswa amalunga ezanu-PF yiMelika. IZimbabwe Lawyers for Human Rights isola ukwaliswa kwamagqwetha ngophethe ijele leshikurubhi ukubonana leziphathamandla ze-CCC, umnumzana Job Sikhala lomnumzana Godfrey Sithole. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umsakazo we-Voice of America ususole kakhulu ukufakwa kwentatheli izindaba ze-Studio 7 kuqembu le-WhatsApp elibunjwe ngabakhanya besekela ibandla le-ZANU-PF abazibiza ngokuthi Journalists for Economic Development kumbe Journalists for ED. Umhleli omkhulu we-Studio 7 uRay Choto uthi bamangele izolo bebona intatheli zabo zifakwe kuqembu leli zingazange zicelwe kumbe zaziswe. Uthi leli qembu akumelanga lenze angani intatheli ze-Studio 7 zisekela uMnangagwa ngoba lokho akusilo qiniso. Iqembu leli likhanya lisanda kubunjwa njalo lilentatheli izindaba ezedlula amakhulu ayisikhombisa 700. UChoto uthi njenge-Studio 7 abalani lokwenza laleli qembu. Wengeze wathi intatheli ze-Studio 7 zisebenza zizimele zingelahlangothi eziluthathayo kwezombusa zwe. Umongameli Emmerson Mnangagwa namuhla uzakhokhela umkhankaso wokugqugquzela ukwesulwa kwezijeziso zenotho ezetheswa amalunga ezanu-PF yiMelika. Umanyano weSADC yiwo owahlela ukuthi lumkhankaso uqhutshwe minyaka yonke mhlaka 25 kulinyanga. Inkokheli zamazwe akusadaki lazo zikhangelelwe ukwethula imbiko zikhuthaza elemelika ukuthi lesule izijeziso lezi ngoba isithi zilimaza uzulu makhaza. Elemelika lethesa abezanu-PF izijeziso lezi libethesa icala lokwephula amalungelo kazulu. Uhulumende uthi ababalisi kanye labantwana besikolo labo kumele baphatheke kumkhankaso wanamuhla okuyinto esolwa kakhulu isikhulumeli senhlanganiso yababalisi iAthuzi umnumzana Themba kuye moyo.
Izinto ze-national governance zihamba le-political enclinement. Abantwana besikolo abakhathana le-politics. Ababalisi balomlando omkhulu kathesi, ababalisi bayayimvigileta kulama examinations ahambayo. Bese sibuya nxa sesikhangela in principle indaba yama-sanction aso ndaba edinga izilogani. Indaba abantu okudinga ukuthi nxa kulama-reforms okumele ayenziwe sesihamba umangongakanani kuwona lawa ama-reforms ukwenzela ukuthi sikhale ngayo ukuthi abantu thina sesihambe kanje akulalutho abalwenzayo.
Kodwa uhulumende uthi kumele liphatheke njengababalisi njengabantwana besikolo ngoba izijeziso lezi ziphazamisa ezemfundo eZimbabwe.
Imfundo vele yaphambaniseke kutheni thina njengelizwe sehluleka ukulandela isisekelo sombuso esithi sona i-education in Zimbabwe is state funded. Konke lokho kwe-education state funded kusuka kunzira masanga commission. Inzira masanga commission ite isithi education must be state funded. Yazobuya le proposal yabo ukuthi uhulumende nxa efuna ukufunda i-education kaqalisa into kuthiwa i-education equalization fund. Lapho kuzathi khona uhulumende nxa ehleli esenza ama-budget akhe akhangela ukuthi izikolo lezindawo ezidinga ukuthi sizilinganise lama A-schools lana esasiwakhangela kudala yiziphi, looking at ama-resources elizwe esilawo. I-benchmark yethu nxa sikhuluma ngokuthi uhulumende must fund education, nxa sikhuluma siyi-ATOS ukuthi uhulumende must fund education, inzira masanga commission esiyiyo esisinikeza i-competence based curriculum ilakho konke kumgceke ngitatheli.
Siyazi ukuthi kuyalotshwa imihloliso sikhuluma nje kulezi insuku. Ihamba njani? Kuhamba kuhle konke yini? Ngoba sike sabona kuthiwa kulamaphepha alikhileyo atholakale sesezandleni zabafundi lanxa nje ebengakalotshwa.
Nxa sesikhuluma ngesimo semihloliso kubi, kubuhlungu nxa sesikhangela umfutho ofakwa ngababalisi bengabhadalwa imali abayikhangeleyo kuthiwa yi-living wage, kodwa besiya emsebenzini everyday besiyafundisa abantwana ukuthi baqeqeshe babe kahle. Imhloliso ekhona kathesi kithi njenge-ATOS sesiyibuka njengemlinga, umuntu olingabantu. Imhloliso yonke isikhona ebulenjini. Umbuzo esilawo yikuthi ngubani oqondane le mhloliso ukwenzela ukuthi nxa sesikhangela ukuthi kanti imhloliso lonke le yagcwale kule njini kwenzakalani kube emhlolisweni.
Umnumzana Themba kuye moyo yisikhulumeli senhlanganiso yababalisi i-ATOS. Abezombusazwe bona abathini ngodaba lwezijeziso? Nangu ukansila webandla le TCCC kobulawayo umnumzana Edwin Ndlovu.
Ibandla leZANU-PF leTadiki benza izaba into emangalisayo ukuthi bakhuluma ngama-sanctions abathi lizwe lithethwe ngamazwe aphandle iMelika leBrithani le-European Union. Kodwa-ke ama-sanctions amakhulu ngethesi yabantwana beZimbabwe libandla leZANU-PF ebengabantu abathembakeleyo ngabo bakhuluma ngokuthi ama-sanctions kaphume bese befaka phela le mizamo yabo ukuthi hayi lathi kwelethu hlangothi sikhangelele ukuthi silungisise lokhu lalokhu lalokho. Kodwa-ke njengabantu beZANU-PF benjalo bazahlala besithi ama-sanctions kaphume. Kabakhulumi ngodaba ukuthi ama-sanctions lawo abuya njani, kabakhulumi ngodaba lokuthi bona i-roadmap yabo imenjani ekukhankaseleni ukuthi ama-sanctions aphume. Ama-sanctions asonto ezaphuma ngoba abantu benze igala kumbe benze irali bahlangana bamemeza bahlabela bathi ama-sanctions kahambe. Impunguthe ziyakhala ubusuku bonke, inyanga iyaphuma ize iyetshona, akutshintshi lutho. Izinja zingakhonkota isitimela siyahamba sisolobele size sesifika lapho esiyakhona. iZANU-PF nxa ithembakele umuntu abakhuluma ngayo beyizwisisa njalo beqhenyisile kiyo kumele balungisise okwayenza ukuthi lawo ma-sanctions abakhuluma ngawo abe khona. Basho ukuthi hayi kusolwa-ke ukuthi sephula ilungelo loluntu ngokunjalo sesizama ukuthi siyenze lokhu lalokhu lalokhu ukuze sivikele ukuhlonitshwa kwelungelo loluntu. Kodwa-ke ngeviki ephelileyo nje sibone iZANU-PF kulama-by-elections abantu bechaya begijinyiswa. Sikhuluma kanje omele edale lephalamende kobulawa uJasmin Thofa usesibhedlela uqamukile ingalo zonke lilunga ledale lephalamende echayelwa ukuthi indaba besiyakhankasa-ke kogodlwayo ensiza bekhankasela ibandla le-Citizens Coalition for Change.
Kodwa abeZANU-PF bathi amalungelo bayawahlonipha Ndlovu, bathi uhulumende kaMgabe nguye owayelenkinga, kodwa lo okaMnankagwa usekwenzile konke okwathiwa kumela kwenze iMelika labangane bayo ukuze kwesulwe izijeziso.
Robert Mkabe usekwansi iminyaka emibili watshonayo. UJasmine Tofa okucacaphulwa amalunga edale lephalamende atshaywe ngeviki eliphelileyo. Abanye batshaywe ematopo kithi lapha eSandton, abanye batshaywa ensiza ngapha kwaWatford. Into eyenzakale ngeviki eliphelileyo, amazwe aphetheyo akhuluma ngelungelo loluntu. Amabandla aphikisa eZimbabwe kavunyelwa kukhankasa, bakakhankasa bayatshaywa abantu, babulawela izimoto, abalinyaza baqamula izingalo. UTopu Skhala sekwanisa inyanga ezintathu evalelwe, yikho ke akulanto abangathi sebeyilungisisile. Ngibone ngazathi abakwenzayo ke kuwesi kakhulu okudluleko okusenziwa umgaqo.
Umnumzana Edwin Ndlovu ngukhansila webandla le-TCC kobulawayo. Sixoxe njalo lelunga lezanu PF Central Committee umnumzana Joseph Chuma.
Udaba lwama-sanction luqakathekile ukubana abantu baluzwisise ukubana luqala ngabi lusiya nga. Izijeziso lezi ezifakelwe ilizwe lethu eleZimbabwe aziso zijeziso eziyenza lokhu abakuthi ngesiNgisi i-targeted measures njengoba bethanda ukutsho, kodwa izijeziso ezigoqela umuntu wonke esezenze inothi yeZimbabwe yala ilokhu incipha abantu bathwala luklubhu.
Chuma ungathi ukuthwalisa abantu luklubhu ngama-sanctions kumbe ngumkhonomi welizwe osadalalayo uvuka.
Izijeziso lezi zibamba indawo yonke. Kulama-banks amaningi ayehluleka ukubana asebenzelane leZimbabwe ngenxa yokuthi bona imali nxa zitransfera zibuya zingena ngapha eZimbabwe zisiya khona lapha ezingabe zisiya khona khonokwana kusuka kubahluphe ukuthi kube ukuthi kusebenzeke kuhle. Khonokwana amabhanga lawa ase-America kumele akhiphe izimali eziningi ezokuthi kwenziwe ama-checks probably kubonakala ukuthi imali leyo ivela ngapi, ihamba njani. Amabhenki lawa acile muntu kungcono ukuyekela udlelana namabhenki eZimbabwe lapha kulokuthi becile beluza imali zonke leziyana ezokuthi kuyenziwa ama-checks lama-double checks before bengakadili lati. Kuningi esingakubalisa okutshengisela ukubana ama-sanctions asephambanise not lakho abakuthi i-targeted kodwa aphambanise umuntu wonke nje jikelele. Amabhizinisi kahambi kuhle, umkonomi kawuhambi kuhle, sikhuluma kanje. So umkonomi wethu since ama-sanctions la eqalisile sokule 22 years ngiyabona umkonomi wethu usukhoste imali engadlula abo 40 billion US dollars ade kumele ngabe siyenzile la ngabe kungasiwo ama-sanctions lawo afakiweyo. So kuyatshengisela ke ukubana ama-sanctions lawo kumele asuswe.
Ama-sanctions lave labangelwa yini?
Yindaba yomhlabathi esawuthathayo abakuzondele khona amakhiwa and ezilonke zomhlabathi losilawo vele kabasoze bekhiphe unyawo ebrekini lelo.
Kumele kwenziweni-ke ukuthi lawo ma-sanctions akhitshwe?
So kumele batshelwe ngabantu bonke, betshelwe ngamazwi wonke ukuthi hhayi akenilekele ukuhlukumeza abantu ngoba umuntu ophansi phansi ngaba nguye ofilayo ama-effects ama-sanctions lawo. Bona laba abantu babe-targeted bangona ingani bazihambela baphila kuhle balanto ebaphambanisayo. So ama-sanctions kakhitshwe lawa ngoba alimaza the ordinary citizens izalwane zalapha eZimbabwe.
Umnumzana Joseph Chuma ngowebandla lezanu PF ubexoxa lo Gainer Gumede Saidi we Studio 7. Inhlanganiso yamagqwetha alwela amalungelo oluntu iZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi isilobele ophethe ijele leChikurubi ikhonona ngokwaliswa kwamagqwetha ukuvakatshela iziphathamandla zebandla le-TCC umnumzana Job Sikala lo Godfrey Sithole. Inhlanganiso le ithi ngesonto amagqwetha uFred Masarirevu lo Daniel Mologele valiswe ukubona abasolwa ngoba kuthiwa kuvunyelwa amagqwetha angena enkantolo kuphela nxa kuthethwa icala labo elokuphedla uDlakela. Umkhokheli we-TCC umnumzana Nelson Chamisa yena uke wabhalela usikomiti wamajele ecela imvumo yokuyabona uSikhala lo Sithole wavunyelwa. Sixoxele ngcuthi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Beze kahle kakhulu ukuthi balobele umnumzana ophethe ijelelelo, kodwa njengoba ngengasho phambilini kwesinye isikhathi ukuthi ayisuye othatha izinqumo zokuvimbela abantu abazobona usikhala noma bangamagqwetha kumbe umshamisa kumbe izihlobo ezinye labangani. Kodwa isinqumo esithathwa ngabantu bepolitiki abaphezulu ababusilizwe. Kodwa ke njalo umthetho uthi kababhalele bona labo bantu bakhulume labo benza into eqondileyo kuyikulwela amalungelo abantu ukuthi umuthi kakhohlwe ukuthi umuntu ngaphansi kweconstitution yeZimbabwe ulelungelo lokuthi avakatshelwe izihlobo. Izihlobo labangane labazombona kabakhethwa ngabamvalileyo kodwa bakhethwa nguye nguye kuphela ongatsho ukuthi bamfuna ukubona lo laluyana ngaleyo ndlela kuphela. Ngakho ke lokhu abakwenzayo bephula umthetho labo abavalele usikhala losithole.
Uchamiswa la esibone elobela usikomitshi wamajele kunsukwana ezedluleyo ecela imvumo yokuyabona usikhala losithole labanye lababebandla lakhe ababotshwa enyathine losikhala beseteswa icala lodlakela. Kahle kahle kuyini okwenza abamajele laba bakhanye besala ukuthi usikhala losithole babone ngamagqwetha abo?
Isizathu sokwala kwabo yikuthi abepolitiki abaphethe ilizwe yibo abathi kwaliwe. Asosinqumo esingathathwa ngumuntu ogcine umuntu esitokisike ejele kumbe endaweni ethile, kodwa isinqumo esithathwa ngabantu ababusayo. Yilokhu ngesingisho kuthiwa kule political interference endabeni yonaleyo, kusegcekeni khona lokho. Yingakho thina abanye sisithi kusasa lokho kuzabe beginqile abantu bekhuluma ngokuthi izithezo zenotho ama-sanctions kasuswe. Ngabe bona labo bantu njalo bayakhuthalela ukuthi bathi kakube lokhetho elikhululekileyo elizweni, kakube le-rule of law, kakuhlonitshwa amalungelo abantu, akudemokratizwe ilizwe likhululwe ngendlela efaneleyo. Kungenzeki lokho esikubona kusenziwa kubosithole labosikhala ngokuba yikho okudonsa izijeziso zenotho. Asingakhulumi nabasemelika sisithi kabasiswe izijeziso zenotho, kasikhulume labethu khona lapha labo njalo ukuthi kabayekele ukuhlukuzisa abantu, ukutshaya abantu, ukubusa kabi ngendlela esiyibonayo yona le njengoba sikhuluma osithole labosikhala indlela abaphethwe ngakhona. Siqondiseni into eyonakalayo, hhayi ukuyibuka sibe sisilwa namanye amazwe wesiyekela bethu bebusa kabi.
Umnumzana Fidlela Ncube yingcwethi kwezombusazwe. Osesiba inhloko yelebhilitane entsha, umnumzana Rishi Sunak uzahlangana lenkosi yalelo lizwe uKing Charles namuhla, lapho azaphiwa khona imvumo yokungena kulesi sikhundla lokubumba uhulumende omutsha. Ochiye lesi sikhundla ngeviki edluleyo, unkosikazi Liz Truss laye uza kwazisa inkosi ukuthi usechiya umsebenzi. USunak uleminyaka yokuzalwa engamashumi amabili lambili 42, njalo ungumhlobo wesindiya. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele ohlaziya ezombusazwe, njalo ehlala kwelebhilitane umnumzana Mqondobanzi Magonya.
URishi Sunak usaseyinkokheli yebandla leConservative Party uza kwamukela ucingo oluzavela kungonyama yalapha uKing Charles ukuthi-ke afike ngakwakhe kuphalasi yakhe, lapha aza kuyamnxusa khona ukuthi ngabumbe uhulumende under iConservative Party. Into emqoka okumele ukuthi sizwisise njalo yile, ulakho ukuthi uKing Charles engafika amlandulele ukuthi abumbe uhulumende, acele ukuthi ibandla lakhe leConservative balilethe omunye. Kodwa ke nxa engakwenza lokho uKing Charles, okuzalandela ukuthi ubukhosi bakhe buphelile, ngoba amandla inkosi yalapha ewasebenzisayo iwaphiwa yiparlamenti. Njalo akukaze kwenzeke, uzakhumbula ukuthi kwalaya ngo-1701 kuke kwangani kuloku kukiliza kancane, kodwa hayi, into yakhona baphanga bayilungisa.
Sesibheka phambili singambona eqhuba umsebenzi yini okwesikhathi eside engawuchiyi njengalokho esanduku ngizobona ngingabusa ngemfanelo siyabona abanye lapha ekulenjini bemchothoza ukuthi hayi ngumuntu onothe kakhulu ongakwaziyo mhlawumbe ukuthi zomnotho welizwe sithuthuke njani ngoba ekhule phakathi komhlanelo embeleko
uzakulanzelela ukuthi amazwe abantu bonaba abakhulele phakathi komhlanelo embeleko athuthukile njalo labantu babo kabadubeki okufana lokwabantu laba abakhulele phakathi kweje lembokodo khangela lonelo eBrithani ukhangele elakithi khona phana komchazafe khangela ukuthi abantu bahlupheka njani ukhangela ukuthi abantu abayibona ababusayo ukubuyela emuva ukudingisisa imvelaphi yabo uzabona ukuthi ngabantu iningi labo akade belala bechebe ngesawudo yikho nje ubona lokubusa kubehlula babusa ngochuku ngabantu ababusa ngendlela embi kulabo abantu abafike lapha ngo 2000 or from 97 uzakhumbula ukuthi sesibe labo prime minister kusukela ku Tony Blair kweza u Gordon Brown kweza u David Cameron u Theresa May after Theresa May kwazokuza u Boris Johnson after Bojo kwazokuza u Liz Truss esiza kuba laye lamhlanje othatha over from u Liz Truss ngesikhombisa kwelakithi saza abantu ababili kuphela khonokho kumele ukuthi kusifundise isifundo
umnumzana Mqondo Banzi Magonya uhlaziya ezombusaswe sixoxela ekwelebhilithani Seli kubonile na ukusemaphephandabeni iNews Day ithi amabutho eZimbabwe ayakhonona kakhulu ngoba engatholi ukudla okwaneleyo kanti njalo esilela ngama-uniform. iChronicle ithi abanye abantu kwabulawayo baqoqa ukutshengisela esitaladeni namuhla besola izijeziso zenotho ezetheswa amalunga ezanu-PF yimelika. Soku isikhathi sembiko yenu.
Sanibonani basakazi bethu mathebeleleni. Hayi siyalibonga nje kustudio 7 khonapho ngokusimela kakhulu emsakazweni. Ngisakazela zona indaba zakithi mathebeleleni zingathatha ihlangothi nje. Njengoba nje zokulanda lama election so unganithoko lokuphithiphitha okwenzakalayo emathebeleleni kodwa sicela ukuthi nje besixwayisele laba bantu laba abezanu-PF laba bekuyele ubudlongodlongo babo laba ababenzayo ebantwini la ngoba kahle kathi ngabe ubudlongodlongo bekwenza kanje bekhumbula ukuthi labo ngabantu nje njengathi nje ubudlongodlongo babo kambe nxa behlukuluza abantu nje labo ngabanye abantu kanye kambe bazamani songanithiwa nje sokuyinyamazana nje songani inyamazana nje eziphilayo thina singabantu sizonyamazana singabantu sonke abantu abakuzana ngabantu abantu abaku-MRP ngabantu abaku-CCC ngabantu abazamukekela nje udlongodlongo babo lo ngoba one days yakhala bona bazicabanga ukuthi kumbe siyabesaba thina sibesazi abogawule labo benjalo sibesaba ogawule labo libatshele ukuthi asibesazi asibe kuthi asibesabesaba thina
yes studio 7 injani basakazi Peter Vodloza Swanda. Kuzwile uPaula kuStudio 7 kuliphuma lendaba litshone lendaba. Hayi into iPaula leyo hayi. Inxele impela Peter Vodloza Swanda. Uma uzathi umnanga kwa uright ephathe udaba lwe-ground lezinduna, wena usazi kahle ukuthi izinduna ezamanje sezinye sezanu-PF. Ucabanga ukuthi izinduna lezo zizamela esayidini likabani. Ngoba induna lezo zizamela esayidini likamnangaka. Ayikho into eyodwa ezophuma lapho. Ayikho eyodwa nje. Lapho wena kube uthe kufuneka i-International Court of Justice. Ibe yiyo ephatha udaba lwe-ground. Induna lezo lazo zihambe ziyefakaza ngoba nasi induna lezo zazifuna ukubulawa phela esikhuluma ngazo. Ngaleso sikhathi. Manje ukhuluma njani into yayifuna uku-affectayo lawe. Hanti kumele ukuthi kubuye amakhothi akwamanye amazwe. Azokuphawula into leyo lizokuphawula lezinduna lezo ukuthi kubafuna ukuthi kwenzwe njani hayi khona ukuthi umnankakwa ebuye lapha emathebuleni sazi ukuthi izinduna lezo ngezakhe ethi zokukhuluma udawa lwe-ground ayisebenzi njalo hayi ke nguthemba Peter Vodloza Swanda ukuthi hayi umhlaziyi impela kubhathi izolo hayi uhlulekile hlulo lwami
linjani kustudio 7 linjani Mina ngikhuluma ngilapha kuJinila. Ngiyazibuza ngabantu bezanu laba ogawula ukuthi ngabe defender into zezanu bevulala abantu ngabomu. Kanti bona igugura wondi yathi siza babengaphi. Babengaphilo gawula. Ngakwenzakala nje ngenhlane la ogawula ngikhulumisane la ngizothi yena vele ukuthini. Ngibingelela bonke abantu bemthokazi Republic Party kundawo ezijeneyo sili phambili ngomzabalazo.
Studio 7 omuthili ngabe ninjani umthwakazi kandaba kuzo zonke indaba elikuzo lapha sihezwa ngokushaywa kwabantu ngokhethe lolo lukhona ubonisiza kuphi kuphi besibuza ukuthi azikho ezinye indlela nezinye enziwa ukuthi kubonisela amazwe ngamakhelwane ukuthi kulento efana nale bazama ukuthi ngama-univesi azakwazi ukuthi ma kusiba lama-rali bebekhona bazibonile emakhethweni lezo ayenzakala ngapho akuvumi na ukuthi bafune into efana nalezo bona bama opposition from omakhelwane bethu esinabo ukuze babasize into zodlane vela sezifuna sifuna idlakela thina
nivele ilanga leli ingqawulizwa litshisa so uzwitshaywa lovalo and uvalo luyarikida abantu la kuzophinda kuthi ngapha kulabantu bona bangapha kithi labo abalala bebizela abantu omaritswayi abantu bengaphumba bakuphambana bekuyini hamba bethatha into zabo ebusuku bengatsheli umuntu ukuthi siyethatha ukuthi so uzokhitshwa sekufuna ukudonsela umuntu onke ngefusi ukuthi umuntu ongabuya ngakunjani njani into yenziwa ngomaritswayi ngapha hayi kuzima kuzima ngangizwa kuthiwa ukuthi usilwe layo emajiji lo kuthiwa ngu-anti lo izothiwa ufikile khona ngale nguye ozobakhethuza khona ngale ngapha bakhethuzwa ngabanye ngapha asezikambili inkomo ngapha heyi madoda abantu benzuzamba abathi naye kunika abantu inkomo shuwa ai kangikwazi abantu benzuza banjani into esiyohambe yayiqukule ebusuku lapho iqukule khona ukuthi uyibisele ebusuku ungabona abantu siye zidisciplay ebantwini hayi abantu laba madoda kita ngubuntu umqondo waburayithi kuhle kuhle baphazamile laba ai liyatshisila ngako kodwa namhla kungcono liyaduma kodwa ke eyi uchawu luvalo ngqozwe liduma so ngoba leli zabuya ngoti lawo olungayenziwa
labo bekungabalaleli be-studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Kwezivela kwamanye amazwe, i-AFP ithi abahlamuki besimoslema bedlulise amalawulo bahlasele inkamba zamabutho izolo kwele Burkina Faso babulala amasotsha alitshumi njalo balimaza angamashumi amabili. I-Voice of America yona ithi eleNigeria selixwayise isizalwane zalo ukuthi zingethuki ngemva kombiko oyethulwe yiMelika obusithi abahlamuki balakho ukuhlasela esigodlweni salelo lizwe i-Abuja. Siziphethe ngodaba lweMelika. Uhulumende waleli lizwe usethese izizalwane zakwele China ezilitshumi lantathu 13 ezigoqela abacuphi amacala agoqela elokweba ulwazi kumbe i-intellectual property kanye lokuntshontsha imali i-bank fraud. Lokhu kwaziswe ligqwetha elikhulu likahulumende weMelika umnumzana Merrick Garland izolo. Ugalendu uveze ukuthi abasolwa badala lawa macala ngesikhathi beqoqa ukuthola ulwazi phezu kokuthi abatshutshisi beMelika babeza luphatha njani udaba lokutshutshisa icala eletheswa inkampani yeChina elungisa amafoni eyeHuawei. Uthe abasolwa bathenga isizalwane seMelika ukuthi sibancwebe indlebe ngalolu daba bengazi ukuthi lowo muntu kwakulipholisa le-FBI elalisebenza nsitha. Siziphethe ngebezihamba phambili. Umsakazo we-Voice of America usola ukufakwa kwentatheli ze-Studio 7 kuqembu le-WhatsApp elibunjwe ngabasekeli be-ZANU-PF abazibiza ngokuthi Journalists for Economic Development kumbe Journalists for ED. Kwanele mthwakazi likhumbule zikhona eza kusihlwa half past seven na olivalelisayo ngontungamilinkomo lichone kuhle.